Isikhulumeli sikamasipala wakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi izisebenzi zamakhansili amadolobho omabili zikhangelelwe ukuqinisa ukusebenzelana lokhu okulakho ukuvuselela umnotho kabulawayo ngokuya kwesikhathi. Ethi ukuza kwabekhansili yeFrancistown kujonge ukuqinisa ukusebenzelana ukuze abakubhizinisi lokuthenga lokuthengisa kumakhansili omabili basebenzelane kahle. Lekhansili yeFrancistown uthi izokhangelisisa ukuba imithetho yabaphila ngokuthengisa isebenza njani ukuze babelane ulwazi ezintweni ezifana lokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane ekusebenzeni kwabo. Umnumzana Nkululeko Nkomo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengobulawayo bayajabula ngobudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili ngoba iningi labo somabhizinisi bakuleli bayathenga bethengisa impahla besuka lazo kumadolobho omabili okulakho ukuletha imali ezweni kanye lentuthuko. Iningi labo somabhizinisi bathi iBulawayo City Council kumele ingayekethisi iqinise lobu budlelwano ngoba iFrancistown iduze kakhulu loBulawayo okwenza ukuba kube lula ukuthenga lokuthengisa kwele Botswana ngoba izikhathi eziningi lelo dolobho yilo eliphilisa uBulawayo uma kulokusilela kokudla lemali. Omama abaphila ngokuthengisa bacele ukuba ubudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili kungapheleli ekukhulumeni kuphela kodwa bukhule ukuze uma befika lokuthengiswayo eFrancistown amapholisa kahulumende lawekhansili angabahlukuluzi baphume lemithetho ezalawula intuthuko yebhizimusi emadolobheni omabili. Abanye babo bakhala ngokuthi ngabe amadolobho omabili ayanceda abadingele indawo zokuthengisela emadolobheni omabili. Ukubumba ukusebenzelana phakathi kwedolobho lakobulawayo leFrancistown sekufike esibangeni esiphezulu njalo uBulawayo laye usele wayafika eFrancistown wasebenzelana labo ekudaleni ubuhlobo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.